sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 26 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje. Igqwetha umnumzana Musa Kika usemangalele umnumzana Luke Malaba edale le High Court sithi kumele abotshelwe icala lokweyisa linkantolo njalo aphike okwenyanga eziyisithupha. Umanyana wePoland ufikise incwadi kuPhalamende yeMelika iCongress izolo ukuthaza leli lizwe ukuthi lesule izijeziso elazedisa amalunga ezanuPF ngoba ziphazamisa uZulu makhaza. Kubhubhe oyedwa ngeCOVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe oyedwa ngeCOVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abalitshumi belomkhuhlane lo. Asebefunyenwe belomkhuhlane we-coronavirus kusukela nyakenye sebefike kunkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,706. Asebefile sebeyinkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1,587. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose eziyisithupha 5,918, kuthi abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,151. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 639,553, kuthi asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu 288,437. Direct from Washington. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum umnumzana Musa Kika umangalele umnumzana Luke Malaba edalele High Court kudaba afuna luthethwe ngesiphangiphangi izolo sithi uMalaba uqhubeka esiya emsebenzini lanxa nje linkundla yanquma ukuthi isikhathi sakhe sokuba ngumahluli omkhulu welizwe sesedlula njalo sowaya kumpentsheni. Ukika uthi uMalaba kumele abotshelwe ukweyisa umthethwandaba njalo etheswe isigwebo sokupika okwenyanga eziyisithupha. Kodwa uthi leso sigwebo singabekwa eceleni nxa uMalaba engahle atshiye umsebenzi njengokutsho kweHigh Court. Idale leli lanquma ukuthi ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukaMalaba ngumongameli Emmerson Mnangagwa kwakungekho emthethweni. I-Judicial Service Commission yalandela ngokukhetha uJustice Elizabeth Kwawunza ukuthi aphathe isikhundla sikamahluli omkhulu. Kodwa kuvele izolo ukuthi uMalaba ulokhe esiya emsebenzini ngoba uhulumende esithi waphikisa ukususwa kwakhe esihlalweni. Akukacaci ukuthi isicelo sikaKika esokuthi uMalaba abotshwe sizahluzwa nini. Ukika ungomunye wabomamangala ababangela ukuthi uMalaba asuswe esihlalweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo unikeze izinduna izimota ezilithumi lasishiyangalombili ezohlobo lwe-Isuzu ama-Twin Cape emkhosini oqutshelwe eHarare. Umnangagwa uthe izimota lezi ngezokuncedisa izinduna emsebenzini yaso kanye lokuzibuyisela isithunzi emphakathini. Uhlelo lolu lubikwa luqhubeka njalo izolo bekulihlandla lesine lenduna esezamukele lezi zimota. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Decent Bajila olwela amalungelo njalo elilunga le-MDC Alliance.
Kuyinto enhle ukuthi izinduna zibe lezimota ukuthi zenelise ukukhangela umhlaba eziweliswayo zezifika ikhona ngekhona le ndawo lapho ezingabe zikhona. Kodwa kusuke kungani kuba nganeno nxa sokuyinto eyenzakala ukuthi izinduna kuba le mota entsha every 2 years. Sikhangela abantu abangiyamamemba of parliament okufuze bahambe mhlawumbe ilizwe lonke, imemba of parliament oyedwa uyahamba mhlawumbe imango engakwana izinduna mhlawumbe zifika 5 kwezinye izindawo engumemba of parliament oyedwa. Kodwa uthola imota kanye every 5 years. Izinduna kadezi sezithiwa imota almost iminyaka emibili ilandelana ngazo zonke iy'khathi. Lokhu kwande ukwenzakala nxa oyabe ekhona engumongameli esefuna ukuganga ukuthi afake izinduna zibe yizigijini zakhe ukuthi ziye kubika lokhu kuganga afuna ukukwenza ebantwini kube sengathi yinto enhle.
Kulumkhosi bekuleziphathamandla ezithile ezigoqela lo msekeli wesiphathamandla sezinduna umnumzana Mtshane Khumalo. Njengomuntu lawe sikubone usebhalakwe lapho bekulomcimbi khona, ikupho bekuqakathekile yini?
Ubaba uMtshana uKhumalo ngomunye wezinduna ezazikhona emhlanganweni lo mongameli uMnangagwa owawusesiteda ukuthi lapha koBulawayo. Lapho umongameli lezinduna abavumela nakhona ukuthi uhlelo lokwelapha amanxeba ngaphansi kombhuqazi wegugrawundi kumele ukuthi luphathwe zinduna. Yikho-ke kuqakathekile ukuthi mhlawumbe yena ubaba uKhumalo abe ngomunye njengenduna ezindala ezikhona ohamba phambili ngale iprogram. Kodwa asimboni esiba khona emkhosini enjalo ngoba imota vele usala eyithola. Imoto izabuya kuye kungenani ukuthi ugambile phaya.
Bekulomkhosi njalo omkhulu obekusethulwa isithombe sikambuyane Handa eHarare ngapho abanye beqhubo kwabo eBhalakwe. Singathi ilizwe lidabukene phakathi yini ukuthi abantu bakhangelele inhlelo ezijiyeneyo kwehlukile kakhulu kubahluphayo?
Ye, khona kuyikuswela esingathi yi-coordination sithi mhlawumbe ukuba lenhlelo ezikhona ezikahulumende ezigoqela abantu bonke ukuthi abantu bazizwe belilizwe linye bephila ndawonye. Okuhlupha umakhelwane wami bami kuhlupha.
Umnumzana Decent Bajila ulwela amalungelo oluntu njalo ngowebandla le-MDC Alliance. Umanyano weZANU-PF lamabandla aphikisayo amancane owePoland ufikise incwadi kudale lePhalamende eMelika eleCongress izolo usithi uhulumende walelo lizwe kumele esule izijeziso owazethesa amalunga eZANU-PF ngoba ziphazamisa uZulu Makhaza. Incwadi le ibiqondiswe kukomiti ebona ngobudlelwano beMelika lamazwe aseAfrika, i-US House of Representatives Foreign Committee, yona eqhube umhlangano wokuhlaziya izijeziso iMelika eyazethesa amazwe eAfrika kanye leziphathamandla zabohulumente abetheswa umlando wokwephula amalungelo kaZulu. Umgcini sihlalo walikomiti unkosikazi Karen Bass uthe laye uhlezi esizwa izizalwane zeZimbabwe zikhala ngokuthi izijeziso lezi zilimaza umphakathi. Sixoxe lo munye okupholadi umnumzana Kwanele Hlabangana ongomkhokheli webandla le Republican Party of Zimbabwe.
Siyipholadi thina ayisikho ku government thina kodwa sisebenzisana lo government ekutheni sibakhuthaze ukuthi zona lezi zinto ezikhulunywa ngamazwe lawo ukuthi bazenze zenziwe. Kodwa singami khona apho bese sikhangela ukuthi nxa sikhuluma lalawo mazwe siwatshele njalo ukuthi izijezi sabayezifakile akazisa engathi mina azi affect labo bantu ababe bajezi affect umuntu ongelacala engathi mina abantu the general public yiba abantu asebesizwa ubuhlungu siyakhangela kade sakulamsebenzi ekhaya abantu bayahlupheka elizwe lethu alilamali abantu abantwana bethu bayangena ezikolo bapase kodwa kulamsebenzi kungenxa yama-sanctions layo esikhuluma ngawo yiko kuthiwa zonelwa imvuyinye thina singabantu and ngikhuluma lapha ngikhuluma njengomuntu nje ongekho uhulumende ukuthi ayama-affecta lawo ma-sanctions kodwa ziningi izinto-ke uhulumende asezenzile ikakhulu sigoqela sikhangela i-constitution yethu eZimbabwe ukuthi njengoba sikhuluma kunje kule mthetho emningi esilungisiwe in line with i-constitution yethu okuyikho kwawucelwe ngalawo mazwe kodwa thina sithe sicelwa yi-committee le e-United States i-US Committee on Foreign Affairs Committee ele subcommittee on Africa global health and global human rights ekhokhelelwa ngu-senator kumbe u-representative I think we-California u-Karen Bass sicelwe ukuthi si-submit kumbe sibhale i-position yethu ezipholadi ukuthi yiziphi izinto esifisa ukuthi njengoba kulibe belomhlangano namuhla bekule hearing on the continent of Africa ngokuthi ama-sanctions a-affecta kanjani abantu bezwekazi le-Africa kugoqela iZimbabwe sasesikhetha-ke thina siyipholadi ukuthi sibabhalele sitsho izinto ukuhlupheka esikubona phansi lapha ebantwini ukuthi ama-sanctions lawa awa-affecti lawa abantu elalisifuna ukuba jezisa kodwa ase-affecta umuntu kazana nje ongelacala
umnumzana Kwanele Hlabangana ngowebandla le-Republican Party of Zimbabwe ukuhlaziya lolu daba sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube
iPollard ayichiyane lento engaqondananga layo lokho kuqondene lezano PF engahlonipha amalungelo abantu engahlonipha umthetho kayenze lokho okufaneleyo ihlonipha amalungelo abantu beZimbabwe ihlonipha umthetho weZimbabwe ihlonipha iconstitution yeZimbabwe iphathe kahle imali inotho yeZimbabwe ilwele corruption egcwele indawana yonke kuzabalula ukuthi ama-sanctions asuswe ngaleyo ndlela kodwa kwakhathesi ukuxoxisana nje ukuchitha isikhathi akwenziwe lokho abakhala ngakho labo abavikela amalungelo abantu ngokuba abemelika kabayizondi iZimbabwe bazonda izenzo ezimbi zeZANU-PF kabazondi maZimbabweans bazonda izenzo ezimbi zeZANU-PF ezona ilizwe leZimbabwe ezonela abantu beZimbabwe ngakho-ke iPollard iyenza into engelamsebenzi nje kuchitha isikhathi ngalokho ekwenzayo kumele yenze okunye kwenza kulokuthi ilwisa ama-sanctions alaqondene leZANU-PF futhi kulokuthi iZANU-PF izenzele
kukhona yini phakathi kwalokho okwabekwa yimelika okwenziwa nguhulumende weZimbabwe okungenza izijeziso lezi zesulwe
akukho lokukodwa uhulumende akwenzayo okungenza ukuthi izijeziso zenotho zisuswe kulalokho esikubonayo izinto ziyonakala kakhulu ubugebengu buyanda obokutshontshela abantu beZimbabwe igolide akuhlonitshwa amalungelo abantu akuhlonitshwa isisekelo sombuso akuhlonitshwa nje yonke into okukhangelela ukuthi ihlonitshwe ngihlala ngisho njalo ngithi imelika kayisho ukuthi ilizwe leZimbabwe uhulumende weZimbabwe ahloniphe amalungelo abantu bemelika ahloniphe umthetho wemelika ahloniphe constitution yemelika uthi kakuhlonitshwa iconstitution yeZimbabwe kuhlonitshwa abantu beZimbabwe kuhlonitshwa amalungelo abantu beZimbabwe kungatshontshwa imali yeZimbabwe kanti inkinga ingaphi ngokuba bekufanele ukuthi kube nguhulumende weZimbabwe ohamba phambili ngakhona lokho esithi yikho kumele kwenziwe angazafuqwa nguhulumende weMelika kuyenze lokho okufaneleyo ama-sanctions azasuswa
umnumzana efihlela Ncube uhlaziya ezombusazwe I Ibandla leMDC Alliance lithi ilanga leAfrica Day elinanzwe izolo kumele kube lilanga lokukhumbula ababusi bezwekazi leAfrica ababi emizameni yokukhuthaza umbuso omuhle. Umongameli Emmerson Mnangagwa unanze lolu suku ngokuphawula isithombe sikambuyane Handa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Amhlophe Ntongo Msundu, amhlophe Tani Nhlabathi, ngokuba leminyaka eminingi kangaka sisithi Afrika ayikhule. Kodwa ke mahlabe ezulu sibona ngani iAfrika ilomnyama omkhulu, umnyama ongawubamba ngezandla, angazi bekwagezela impisi na. Ngenxa yokuthi iningi yabathungameli ngontando kayiphikiswa. Singaya eUganda sizabona uIdi Amin, siye eCongo siyebona uMabutho, siye eMalawi siyobobhanda, siye eZimbabwe siyebona uRobert Mugabe labo Mnangagwa. Sibuhlungu njalo siyakhathazeka ukuthi kanti Afrika yangenwa yini yona injongo yeAfrica Day lapho abasungula khona oKwame Nkrumah, oJomo Kenyatta, oHelsalase, oJoshua Nkomo labo bengama observers. Injongo yayimthonti yayinhle kakhulu. Kodwa kuthe sekungeleke eqelezi ezinye ezingazaziyo ezibusa ngenduku, ezibusa ngomkhonto, sibona ungani Afrika siseyililisayo. Singabuye ngenotho siphila ngokukweleta lokuphiwa ama-donations. Le mali leyo singayisebenzisi ku-capital development esingathi ukwakha amadamu, lokwakha izikolo, lokwakha izinto, yimali yokudla nje yokuzikholisisa.
Manje mnumzana Mafa lina njengebandla lithi kwenziweni?
Sithi thina ingqobe isebantwini beAfrika ulutsha kakhulu iyouth ukuthi abavuke from Cape Town to Egypt, from East to West Africa, from North to South, as long as sibuswa ngabantu abangamadictator, iAfrika izabe lokhu itshona igalula ebuyangeni.
UMnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Seli kubonile na ukusemaphepha ndabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi ziyeza izithombe eziningi kulandela ukusungulwa kwesikambuyane Handa izolo. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise ukuqinisa ubudlelwano beZimbabwe leSouth Africa. Soku isikhathi sembiko yenu.
Alibonani basakazi beStudio 7, nalizisakaza njengoba zinjalo. Abasakazi abathembekayo mina nguBanda Moyo, komnyama esigabeni ebulilima West, kondolwane. Mina ngizakhuluma ngento ezimbili, ubusela bukhozwa ukuthi economy iphansi, maybe lebandla elibusayo lingaba lobudedengu ukuthi luye ngakwazi ukubamba ubusela lobu. Okwesibili, amadoda la angena kuleyi party ephuma engena kuleyi party labo babulala ilizwe, ngoba kugcina abantu beZimbabwe ipolitiki yethu ingathembeki. Ngoba it's like uma usiya kwenye party akusiya kuzwa information ukuthi basebenza njani, ususiya kuleyani party wekuzwe khonoko kubonisa ukungathembeki. Mina nguBanda Moyo, komnyama esigabeni Gwamagwama Village, Bulilima West, Ward 9.
Angibingelele kuyo yonke imuli lobuholi bonke beStudio 7 nabalaleli bonke. Ngithi philani nami ngiphile. Ngibe ngithi mina ngingumathiya ovundla emachinge eplumtree ngaphansi kobuholi besandla sikaphahlana kumgqojo ngithi ngibeke kancane isizathu esithile ihulumeni yangakithi lapha eZimbabwe angazi kumbe isisilwa lomphakathi ikakhuluma ngihamba nginanzelela ngendlela ehlela ngayo izinto ikakhulu ngibuye kuma passport ama passport lapha ngigcine kungo December 2020 elapha kubo 200 rand around the dukuduku uma sesifika lapha kubo April nanso isifuna 4000 something it means 318 US dollar ukuthi kambe ikudla okungakanani emulini yakho wena ufanele ukuthi ngabe ufida yona imuli yakho ngoba ikakhulu ibiphuma ngaphansi kwe problem ye COVID-19 wonke umuntu ephelwe umsebenzi wonke umuntu engasebenzi ekhangele nakhona futhi uhulumeni wakhona ukuthi imuli yakhe ithwele kanzima kangakanani langomnotho nje ogugudekayo ongekho elizweni kodwa kethwa ipassport $318 imali engekho engeke yaze yaholwa noma ngutitsha noma ngubani osebenza kwelaseZimbabwe liyani into ibuye yaba buhlungu kakhulu emulini yaseZimbabwe kuwo wonke umhlali umzali umuntu ozalwa lapha eZimbabwe ngithi ngabe igovernment iyakuzwa isikhalo sabantwana bayo and then ikhangele njalo lokuthi abantwana bayo ilizwe layo linjani iyehlise zonke izindleko ezikhona zibuye lesimeni ukuze ngoba iyabe ikhangele ukuthi imsebenzi njalo ayikho
sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo ya i-corona yisiva lomalayitsha hayi kodwa la abantu bezanophifu la sekuvala ilizwe kuvala umalayitsha kupasisa imithetho engakhanyiyo ngale corona le kodwa le ayibonake i-corona isiphendukeni eZimbabwe vele akuseyi-corona leya and ngatho ngathi elizwe lakithi vele akumelanga kuhlale kufika into ezivala ilizwe lonke la nto ke ilizwe kalisavulwa izinto sezivaliwe ngale corona le kodwa uvele usole ukuthi kanti abantu bakhe bakhetha ukusabani iZANU-PF le corona ngoba into ehlukumeza imiphefumulo yabantu kakhulu iZANU-PF kanti i-corona le kambe kona ikuphi vele okuyingozi bikini i-corona le iZANU-PF i-corona ingcono abantu kabayazi ngamehlo bazwa kuthiwa kodwa uma iZANU-PF ebulala abantu ethumba abantu etshontsha izimali ilizwe liphelele liyaguqa ngamadolona liya baluthi igolide sukuzonke bahlezi bebanjwa sikhathi sizokutababotshiwe kodwa sizokutaba ubotshwe abantu abaphula iziqondiso ze-lockdown ngoba into yonke vele sekuyiphula iziqondiso ze-lockdown noba yini kodwa bona nxa betshontsha nxa bebulala abantu asikhathi sizokutaba kulomuntu weZANU-PF ephula iziqondiso ze-lockdown sizokubotshwa amaphathi laphikisayo umbuso omubi lokhu mnangagwaloo yibo abantu ababotshwa yibo abantu abagcwele ejeli abeZANU-PF bona kathi bahamba kuphi umhlaba bona abangayivuli iziqondiso ze-lockdown eZimbabwe akuseyi-corona vele le kathi bona basabana abantu i-corona layo ukuze nimlangako into abayisaba kakhulu yini ngoba iZANU-PF bayazi into abayazi ngamehla into ingozi iyabulala isiqeda abantu elizweni sikhuluma kanje kulesi dube ezingaki phasi
sanibonani basakazi we-Studio 7 ongamsebenzi lisenzela wona kakhulu siyalibonga kakhulu mina ngumama ohlala ubulawayo elokishini lasekhashi park silesicelo bakithi ngapha eklinika yethu kanti ukucelela ukubuza kancane ukuthi kanti kulabantu abanatha amaphilisi abantu laba umuntu lo muntu uyabekwazi ukuthi i-status sakhe ngesakhe yethu kodwa kulezi nsuku phandle kweklinika ye-Cathy Park bayalayiniswa uzothi abanatha amaphilisi ngapha uzothatha i-CD4 account ngapha i-viral load ngapha kambe sokumgceka ukuthi wonke umuntu lo sekumele sibe bazi ukuthi omnye lo ugulani lo ugulani cane sisize bakithi ukugula asontando yomuntu kodwa umuntu kumele abe azi yedwa i-status sakhe akhona umhlaba wonke ubekwazi ukuthi i-status sakho yisiphi njalo isiphatho sale klinika sinzima kakhulu kulokuhlukunyezwa abantu bayathethiswa abantu kulo mama lo ugqokeze i-green umude lo shuwa shuwa angazi ukuthi uphila njani nabantu esigabeni akwazi ukuphatha abantu ekliniki cela bakithi sisize iminister of health bekwazi ibizokhangela ithumele nje umuntu azofika angene elayinini ame abone ukuthi kunokwenzakale kule kliniki ngiyabonga
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele impiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ukungahlaliseki okukhona kwele Nigeria kubikwa kuqinisa amaqembu abahlamuki abathi lelo lizwe kumele liqunywe phakathi ukuze izigaba zabo zibe ngamazwe azimeleyo. Ikomiti yezamalungelo oluntu kwele mali isisole ukugenqulwa kukahulumende libutho okungokwesibili kungakedluli umnyaka. Kudaba oluphathelane leMelika. Umongameli Joe Biden uhlangane lamalunga omdeni kaGeorge Floyd esigodlweni sakhe eWhite House izolo ngesikhathi kunanzwa umnyaka uFloyd ebulewe lipholisa elimhlophe uDerek Chauvin. UBiden ukhuthaze iPhalamende ukuthi yamukele umthetho ofunwa nguhulumende wakhe ojonge ukwehlisa ukubulawa mahlayana kwabansundu ngamapholisa amhlophe. Umbulali kaFloyd sowafunyanwa elecala njalo usemelele ukugwetshwa. UFloyd wabulawa nguShovini mhlaka 25 inyakenye ngokumbandezela ngedolo entanyeni waze waphela umoya. Kuqhutshwe njalo imicimbi yokunanza usuku lolu endaweni zeMelika ezitshiyeneyo kanye lasemhlabeni jikelele. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Denmoyo.
Lilanga eliqakathekileyo kakhulu kumndeni kaGeorge Floyd kunye lalabo abalwisa ama-human rights indlela abantu abamnyama abaphathwa ngakhona ngamapholisa esilungu lapha e-America. So kulo mnyaka since uGeorge Floyd wabulawa nguChauvin ifamily yakhe sibone icelebrator impilo yakhe njalo ikhumbuza abantu ukuthi impilo yabantu abamnyama iqakathekile. Black Lives Matter sibonile umhlaba wonke jikelele uphakama uvumelana la islogan leyo ukuthi impilo zabantu abamnyama lazo ziqakathekile ngoba indlela uGeorge Floyd abulawa ngakhona indlela ezwisa ubuhlungu kakhulu ebantwini abaningi. Moreover ukuthi yabonwa ngumuntu wonke kuvideo after irekhodiwe njalo sibonile le polisa elambulalayo uChauvin ligwetshwa litholakala liguilty. Sesilinde ukuthi sithole ukuthi isigwebo sakhona sizohamba njani.
Imizamo yokuqeda ukubulawa kwabantu abansundu mahlayana ngamapholisa amhlophe ubona iphumelela yini okugoqela enziwa ngomongameli Joe Biden edalele Congress?
Mina ngilethemba elikhulu kakhulu ukuthi utshintsho soluseduze ngoba sibona even amankampani ekhuluma ngalo daba lolu olu racism lo daba lona lolu indlela abantu abamnyama abathuthwa ngakhona. I think ngibona even i-training yamapholisa izotshintsha kakhulu ngoba ngibona kuzoba le emphasis ku-training yabo ukuthi indlela abahendla ngayo abantu abamnyama either kuma-traffic stops noma bedila labo ngezinye izinto ezomthetho ukuthi kumele babatreate nge-dignity hayi ngodlame.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. igqwetha umnumzana Musa Kika isemangalele umnumzana Luke Malaba e-High Court esithi kumele abotshelwe icala lokweyisa lenkantolo njalo aphike okwenyanga eziyisithupha. Umanyano wePoland ufikise incwadi kuPhalamende yeMelika izolo ukhuthaza leli lizwe ukuthi lesule izijeziso elazethesa amalunga ezanuPF ngoba ziphazamisa uZulu Makhasa. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.